Lingali chona njani zulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabe ichilo ngimthethayo ukuthi umthetho lo ube ngophelele ukuthi iterrorism kube bacho umsegcekeni ukuthi esifuna ukuthi sibakhangela abantu abenze iterrorism.
Ingatsha zomvikela eZimbabwe kusukela lamuhla sezilamandla okuthapha imbiko ethulwa nguZulu ngencingo nomakhale khukhwini kungelamvumo yomthethwandaba.
Ngezindawo abantu bephila kulayineli kuthi ngigwadla ukuze badle igwadla emsebenzini nxabe besebenza bebesidla igwadla. Bichayivikoro bebangigwadla. Lapho kuphekwa khona bebangobukhokho ngowabo ubukhokho sobulahlwa kadisi. So umomumo watshintsha sibili kakhulu.
Inhlolisiso yenziwe emazweni angamachumi amathathu lane yethulwe inhlanganiso ecwaninga ngezenhlala kahle lobuyanga ezwekazi le-Africa ye-Afrobarometer luveza ukuba uhulumende omanyano eZimbabwe wenelisile ukwehlisa ubuyanga elizweni jikelele.
Iningi lezakhamithi zeMatabeleland zithi lazo zikhathazwa zempisi eseziqede izifuyo ngakho zikhuthaza uhulumende ukuthi akhangele lesi sigaba hatshi esebuhera kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingatsha zomvikela eZimbabwe kusukela namhla sezilamandla ukuthapha imbiko ethulwa nguZulu ngencingo lomakhalekhukhwini kungelamvumo yomthethwandaba. Kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi lokhu kuqale ngenyanga kaNhlangula phambilini kokhetho ngemva kokuba uhulumende ecebise inkampani zikamakhalekhukhwini ukuthi zimuphe amagama lenombolo zabantu abalencingo. Uhulumende uthi wenza lokhu ngoba efuna ukuvikela uZulu. Kodwa ingcwethe kwezemthetho umnumzana Machobane Ncube utshele iStudio 7 ukuthi umthetho lo wephula ilungelo likaZulu nxa kukhangelwa isisekelo sombuso.
Ngalesi sikhathi iZimbabwe ingaba ngelinye yelizwe emhlabeni ebiselayo kamuva kangako ilungelo loluntu. Ngabe ichilo ngimthethayo ukuthi umthetho lo ube ngophelele ukuthi iterrorism kube bacho umsegcekeni ukuthi esifuna ukuthi sibakhangela abantu abenze iterrorism kube segcekeni. Okwesibili ukuthi umthetho lo nxa sewunezelela isisekelo sombuso ithi sona u-section 57 ukuthi umuntu ulelungelo ukuthi akwenza ngasese kumbe sithi in private, like nxa umuntu esefonini kumbe ku-email kumbe post incwadi, incwadi leyo kayivulwa, i-email kayivulwa omunye umuntu, kumbe ucingo olalelwa omunye umuntu ngaphandle kwalowo okuthi incwadi ithunyelwe kuyo kumbe i-email ithunyelwe kuyo kumbe ucingo luthunyelwe kuyo. So esikumazela ukuthi umthetho lowo uzama ukuthi leyo ufakwe yi-constitution ukubisele. Ngibona ukuthi nje umthetho ofuza ukuthi abantu bawuhambise e-constitutional court uze kwecelele, ngoba kule test efuza ukuthi lo mthetho uyipase ukuthi nxasikhayela i-constitution ukuthi ilungelo lingalimitwa kanjani ku-limitation of ama-rights afakwe ku-constitution.
Manje pho nxa kuyikuthi umuntu ubotshiwe kusetshenziswa umthetho nalowo, ulalo na ilungelo lokuthi ahambe ayowuphikisa aphumelele?
Ye, ngibona ukuthi okuqathi ukuthi yonke imithetho, ukuthi sikwazi ukuthi yonke imithetho ingaphansi kwesekelo sombuso. Akula mthetho ofakiweyo whether is an act of parliament or lesi yi-subsidiary legislation, i-statutory instrument efakwa ngamaminister ukuthi ubeze phezu kwe-constitution. I-constitution yiyo ingqungquthela yemithetho yonke elizweni. Akulo eminye imithetho ofuza ukuthi uthi ngendlela obekwe ngayo uphilisa ne-constitution. So umuntu nxa ethe wabotshwa wayekhonte kuthiwa wephule lowo mthetho, uqala ukuthi lowo mthetho ufuza ukuthi urefewe e-constitutional court.
Lo ke ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi kwezemithetho.